Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhla ka 10 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Ende lokuthi abantu abamakethi bephenduka kuyinto enhle, but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi labantu laba ngamafamazi esawarisekayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesizama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani.
Uhulumende weleSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwelizwe phansi kohlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza abantu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso le ithi amapholisa lamasotsha ahamba engenela abantu emayadini abo ebahlukuluza ngendlela ezijiyeneyo. Linhlanganiso ithi njalo abomthetho laba bazichaya indiva iziqondiso zokuzehlukanisa i-social distancing ngesilungu okwenza kube lengozi yokuthi bangathelela abantu igcikwane leli. Inyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights liza ngesikhathi inkundla yesite ibika ukubana kulo wesilisa ofileyo kobulawayo ngemva kokuchaywa ngamapholisa esithi uphumeleni phandle. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze izolo ukuthi amapholisa lamasotsha azaqinisa isandla sawo ukuze abantu bahlale ezindlini kulandelwa umthetho wokuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu. Uhulumende uthi kulabantu abalichumi lanye asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus njalo abathathu yibo asebetshonile. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bengaba baningi abantu asebefile ukwedlula inani elikhulunywa nguhulumende.
Okuluhlupho ukuthi ilizwe lethu yonke into eyenzakalayo iyenzakala ndiva, ngoba thina into yethu yonke into leyane ngani zimbanje ukuthi kuboniswane obala njengamanye amazwe ukuthi bantu sesilohlupho lunje kasenzeni so kawusoze kubone. So uzathola ukuthi bayakutshela ama figures ethu alo abantu asebe test positive. Kungani? Ngoba kulutshwane abantu osokwenziwe ukutest njalo la awareness inlutshwane eyenzakele emaphandleni. Ngengakhangela indawo eziningi-ningi abantu vele bazihambela nje ifa kulanto loluhlupho yona leyinto yokuthi i-lockdown. Abantu emakhaya bayithatha njengento emadorobheni, balutshwane emakhaya bakuthatha serious ngoba akuzange kwafikiswa ngendlela lile yiyo bachasiselwa ingozi ye-corona. So mbona ngazathi njengelizwe besikuthatha njengemfa ye-next door. Yikubone ilizwe lethu elidubekayo lisithi lizancedisa iChina kodwa uzibuze wethu ukuthi uMonica ukuthatha ngapi. So mbona ngazathi konke khona kuya kutshengisa ukuthini ilizwe lethu lilohlupho olunjani. Njalo yonke into yona leyi isenzakala, akukho uhulumende wethu esingathi usekwenzile ebantwini bakobulawayo. Ayenziwa ama-test vele esenziwa ama-test umuntu loyibhubha. Ilanga elilandelayo uMinister July Moyo wathi ukuthi umuntu engaze banje ukuba positive uthathwe siwe khona leso sibili. So into yethu yonke ilosizi abantu bazaphela ngoba akukho kukhona.
Abantu kabakunanzeleli yini ukuthi bazifaka engozini ngokuphuma besiyadinga impupho lokuya emikambo esivuliwe?
Abantu akukho abangakwenza baba, ngoba ungakhangela into leyi i-announcement ye lockdown yenzwa kungolesihlanu. EZimbabwe ungenza into ngolesihlanu ntambama, it means ukuthi we've got half a day ngeSaturday e business, Sunday I see your business day, Monday so we lockdown. So i-lockdown leyi iyenzakala umise isiyenzakala ngaleyo ndlela, iyenzakala abantu i-business days ingasekho bengalamali. So abantu eZimbabwe vele impupho ibisinto ehlupha, indlala ibhahile la, njalo ithi bhahile njalo wonke umuntu ololutho longalalutho, ngoba sokukonjani sokukondoda zibonele abanye bathatha izinto laba balamandla bezihambisa ku-black market. So abantu i-lockdown le iyenzakala abantu bengalampupho, bengalajukela, bengalamafood. La namhlanje ungahamba emagrosa khonoko kunzima ukuthi kuthole, and izinto ukuthi uma abantu sebetshona besendlini abantu sebesidla kakhulu ngoba kusela akusela movement. So mbona ngazathi vele konke khonoko ama-efforts wonke lawa awancedi ngalutho, and lokuthi abantu abamakethi bephenduka kuyinto enhle, but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi labantu laba ngama-farmers esawarisekayo. So kuyabe soku-affecta our political constituents. So yinto lohlupho ukuthi into zethu zonke zi-tied to politics.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni seMandebeleni eBheju likaZulu ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni besenqabela abachayeli bezimota kanye labantu abahamba-hamba mahlayana ukwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi beqhubeke ngokuhlala ezindlini njalo bengathintani mahlayana. Lokhu kwenzakala umanyano we-United Nations ubika ukuthi kungaba lo monakalo omkhulu eZimbabwe le-South Sudan amazwe la engahlala selwa ngumkhuhlane we-coronavirus ngenxa yomnotho welizwe ophansi emazweni omabili. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule oqala ngokusipha umbono wakhe ngokwethulwe yi-United Nations.
Thina njengeqembu le-Economic Freedom Fighters eZimbabwe siyavumelana nokubona kwe-United Nations, umbono we-United Nations lowo, ngoba iZimbabwe ilizwe eliphakathi kwesimo esibi esomnotho. Abantu baswela ukudla, indlala ikhona kakhulu. Silabantu abakuhulumende abasebenzela imuli zabo, bengabantu abangathathi umsebenzi wokusebenzela abantu bewenze umsebenzi wabo wakuqala abazinikela wona. Ngokunjalo abantu beZimbabwe bakubanga elibi kakhulu, ngoba izibhedlela zeZimbabwe azisasebenzi ngokugcweleyo, eziningi zakhona sezikohlokile, eziningi zakhona azila mithi, eziningi zakhona azila michina eqakathekileyo. Izibhedlela ziyingozi zona ngokwazo. Yikho umkhuhlane lo nxa ungachaya kakhulu eZimbabwe ungathintitha abantu kakhulu, sibili kakhulu. Yinto leyo esikhangeleyo kakhulu thina singabeqembu le-EFF, sisilwa khumbuza uhulumende njalo nje. Sisithi uhulumende kumele afake imali eningi ukuze alungise izibhedlela. Lokhu ukuthi uhulumende agoqe izandla acele abantu ukuthi bayenze uhulumende yena kungayishu okhokhela abantu, kumbengeza abantu bamabhizinisi, kumbengeza abantu ababuya bezonika uhulumende uncedo. Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani, kuyafanana lase South Sudan. Kodwa South Sudan ke bona bebe yilizwe elingathi lingachayeka lalo kakhulu kufana nalele Zimbabwe, ngoba kade besempini esikhathi esinengi. Yikho ilizwe lisazama ukuthi libuye libumbane, kodwa ke akulaz izinto eziningi ezinjenge infrastructure singawubiza ukuthi infrastructure eSouth Sudan. Kina eZimbabwe sibe singazathi singcono kodwa ke uhulumende wethu uyahluleka. Kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibhedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we-coronavirus. Hatshi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibhedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo. Labangane beziphathamandla zikahulumende bethola izibhedlela ezingcono, izibhedlela ezilemithi. Lokhu siyalwa ngakho thina singama-economic freedom fighters sithi hatshi asiyo into omele yenzeke eZimbabwe leyo.
Manje kuyini uhulumende nde angakwenza ngaphandle kokukhuthaza nje ukuthi abantu bahlale ezindlini?
Kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibhedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we-coronavirus. Hatshi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibhedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo. Amapholisa okuyiwo okumele ebe yiwo aqhuba umthetho, abe yiwo atshengisa abantu indlela eqondileyo yokulandela umthetho, kodwa yibo abahamba besiyafaka abantu ezimoteni, begcwale ezimoteni, bebathwala bebahambisa ema-police station bengaqakathekisi lokhu esikubiza sisithi social distancing. Kuyasikhathaza kakhulu thina njengeqembu le-economic freedom fighters. Nxa amanzi engekho emalokitshini, kungaba njani ukuthi uhulumende asebenzise amasotsha eZimbabwe alama equipment amaningi? Bengathatha lezi mbizi ezinkulu ezamanzi, amadramu amakhulu amanzi, befaka emalokitshini, amalokitshi ebe le ndawo lapho azihamba khona ethola amanzi ahlanzekileyo. Kumbe uhulumende njalo engayenelisa ukuthi afake imali eningi, kube nezisebenzi eziningi ezizolungisa udaba lwamanzi ukuze abantu bahlale belamanzi ahlanzekileyo, bathole amanzi ahlanzekileyo. Lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benelise ukubana bagezele izandla, abantu benelise ukuthi bevikele, balwisele
Alo-ke ngumnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePilitane. Uhulumende wele South Africa usengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele abantu abalichumi lasitshiyagalombili kulelo lizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule lelinyathelo izolo ecela uZulu ukuthi alandele izinqumo lezi lanqazi buhlungu, kodwa kuqakathekile ukuthi kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa, eyeZimbabweans living in South Africa, umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Indlela egcikwane lele limemetheka ngakhona lapho sokufike khona phezu kwa 1800, ngoba wathi ekhuluma umongameli ngamaviki amabili adlulileyo bokulabantu abangu-61 abebelalo leli gcikwane, kungekho obesedlulile emhlabeni. Kodwa ngemva kwamaviki amabili abantu abaleli gcikwane sebefike ku-1800 kusiya phezulu, bese kuthi kulabantu abangu-18 asebesolakele emhlabeni. Lokho kutshengise ukuthi kusadingeka ukuthi kuye kuhlolisiswe ukuthi abantu bahlale emakhaya, lokhu ngolwasemzini esithi lokhu ukuthi ubonakale ukuthi kungenziwani ukwenzela ukuthi leli gcikwane lingamemetheki. Kodwa umongameli uthi uma ekhuluma, umongameli Ramaphosa uthi yena ukukhuphuka kwaleli gcikwane abantu behlele emakhaya kuba ngcono kulalokho belikhuphuka ngakhona abantu bengahlala emakhaya, ethi yena selingalikhuphuka nge-4%. So ke kusho ukuthi ke uhulumeni uzama ukuthi abone ukuthi kusiyaphela 2 weeks lezi kuyabe sokuhambe njani.
Ungasitshela ukuthi zikhona yini indubo ezibhekane labavela eZimbabwe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe le-South Africa?
Uhlupho yebo lukhona ngoba abantu baseZimbabwe abaningi bazisebenza kunjenje bahlele emakhaya abakwazi ukuthi indaba zamarenti ukudla ukuthumela ukudla emakhaya kuzahamba njani. Yikho kuhlupha izalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ngendaba yokuthi kabasoze bahole, ngoba siyakwazi ukuthi ngenyanga ka-April bebeholile ngoba bekufakwe i-lockdown leyo ekupheleni kwenyanga. Kodwa-ke khathesi sokuthatha inyanga yonke behlele emakhaya kuzaba yinto enzima. Bakhona futhi abanye ababezama ukuyathatha ama-permit okuthengisa emgwaqweni la ukuthi abawathathe bakwazi ukuthi bathengise. Abanye babo balazo lezi ndawo zokuthengisa kodwa abalancwadi ezibavumela ukuthi babe se-South Africa, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bathole la ma-permit ukuthi bathengise emgwaqweni.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabweans living in South Africa. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulowesifazane obhubhe eChiredzi elezibonelo ezikhomba ukuba engaba ebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngalokho kubikwa abezempilakahle bethethe amasampuli ukuthi ayohlolwa eHarare ukuze kubonakale ukuthi ubulewe yi-coronavirus impela na. Iphephandaba le-Chronicle lithi owesilisa owabulawa ngumkhuhlane we-coronavirus edolobheni lakobulawayo ingaba wahlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa i-47. Abantu laba bahlala emalokijini lasemayadini kodwa kubikwa abezempilakahle bebadingisisa ukuthi bahlolwe ukuthi bengaba bathelelwa na leli gcikwane. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kugomagoma village ward 9 Makhulela Plum Tribulilima West. Ye hayi, lapha bafowethu kunzima, sibili sisemakhaya khonapha emareserva. Abantu bathwele nzima ikakhulu indlala njengoba umnyaka ophelileyo kungalinywanga, lalo nyaka kungalinywanga. Hayi, izihlobo ziphedwe indlala sibili wakithi, asazi ukuthi vele njengoba kunganyakazi. Abaningi vele bathembele khona lo kwamumbu lo abaphiwayo. Kwavalwa yonke into lapho esigabeni sakithi. Hayi, bakhalezi mathosi abantu, balala ngendlala, balala ngendlala mpela. Hayi, nomkhuhlane siyazama siyukuhlonipha lokho esikutshelwayo, kodwa hayi indlala. Hayi, ngiyabonga basakazi beStudio 7, liphephe lani khonapha.
Sanibonani basakazi abahle. Ngombono wami msakazi, into elokhu ihlupha elizweni lakithi njengoba nje lokho kwenzakala lo mkhuhlane, inani lokho elingani liyakhuphuka. Chukuthi ngapha abantwini basesindebeleni msakazi wami kuzoba nzima kakhulu, njengoba omunye seze wasweleke suka kobulawayo, akunasibhedlela esibhekelane lo mkhuhlane lo esayidini lasemathebeleni. Chukuthi msakazi wami, umuntu engasuka eVictoria Falls eze ziyofika eHarare ngafika ephila uma esebanjiwe elwalo mkhuhlane msakazi. Iyabonisa sobala ukuthi izano iyalokhu lo mkhuhlane wona lo owakuqala, sasisola sithi mhlambe umongameli umgadi. Mina ngagwala esephethe msakazi wami kuyamehlula namanje lokho edivida abantu, yehlukanisa abantu. Kusho ukuthi uma semathebeleni lokho ufanana negama laba abalikhulumayo ekuqaleni ukuthi uyidisdain, ngoba kuyabonisa ngeke usuke eVictoria Falls uze uziyofika eHarare kungela sibhedlela msakazi wami, emathebeleni yonke esimelana lomkhuhlane wona lo, ukuthi yonke into yabo bafuna kwenzakale kubo emashonaleni. Kubonisa sobala ukuthi abantu besindebeleni abalandaba labo.
Salibonani basakazi nabalaleli beStudio 7, okhulumayo nguThabani Mhlaba. Mina ngiqinisa kakhulu amakholwa ngale inyanga yePhasika njengoba amakholwa engasakwazanga ukuthi ahlangane. Kodwa ngithi lapha bakhona abantu abazama ukuthi bakhuleke, nenkundleni zokuxhumana abantu bazama ukuthi bakhuleke, baqinisane. I-corona into edlulayo bantu bakithi, into edlulayo. kodwa masibheka futhi le ncwadi ziyakufakaza ukuthi lezi zinto bekufanele zenzeke so akungabi isimanga esikhulu kakhulu kithi ngiphinde mbingelele kakhulu lebandla lami elasegoli khona le South Africa eSoweto lezulu laphakade elikhokhelwa ngumfundisi wami uSikhondla ngithi nabo lapha abakhona mabaqine ngedolo inkosi khona ngiyabonga
basakazi be Studio 7 basakazi abalungileyo ngithanda ukubana ngisho lamazwi engamazwi amalutshwana nje mina nguSwanda ara Swanda lapha egogwe ngithanda ukubana ngibe lo mbuzo nje okwa uhulumende yena uyakunanzelela yini ukuba leli inani labanjwa ngumkhuhlane lo liyakhwela na uyakunanzelela yini ukubana kukhona okushotayo na ngikutsho lokhu ngokuba alubana uhulumende ekunanzelela alubana uhulumende ekhathazeka ngalokhu angimboni ukuba ngabe leli inani ngabe liyaqhaza ngoba thina sikhangelele ukuba inani leli lehle nxa inani leli seliqasa kutshengisa sobala ukubana kukhona uhulumende lapha angabambi khona uhulumende kufanele abe lezikwaniselo ezeneleyo ukuze abantu bahlolwe ngokuqinileyo ngoba kuyatshengisa ngenani elikhulunywayo ukubana abantu abahloliweyo balutshwane kakhulu kuleli ilizwe leZimbabwe ngalokhu kuyatshengisa ukubana uhulumende hatshi akaphathekanga kangako uhulumende kazimisele uhulumende kaphatheke ngoba inani elihlolwayo lincane kakhulu balutshwane kakhulu abantu bezimbabwe ngalokhu kuyatshengisa ukubana umkhuhlane uzakhwela kakhulu ngesizathu sokuthi baningi abantu abangahlolwayo baningi abantu abagulayo so sibe sicela ukubana uhulumende adinge izikwaniselo uhulumende azimisele ngalo umkhuhlane adinge okupheleleyo anike inhloli odokotela izinto ezeneleyo bakwanise ukukhangela ngokupheleleyo laba abangabe begula abangabe befanele ukuhlolwa ngiyabonga.
Hello, Studio 7. Mina ngikhuluma lapha ngomntamuleli. Ngidaba ngaseGwanda ngilapha ngaseSouth Africa. Eish, ngithanda ukuthi ngethe la amazwi kubantu baseZimbabwe abasekhaya baseGwanda ukuthi benanzele kakhulu umkhuhlane we-coronavirus. Asomkhuhlane wokudlala odante ngadlala ngayo njengeflu hayi. Lo mkhuhlane uyawulala. Abantu abazifundisa ukugeza izandla ngemihla ngemihla amanzi anesepa awukhethile isepa yisepa enjani bezama ukunqabela kakhulu le nto le unatha amanzi ngamankomitsho beshintshana nabantu bezama usibile ukuthi benanzele kakhulu eli gciwaneli liyabulala if uma benamalemoni bezama ukuthi bezisize ngawo bele kube phuzaphuza amalemoni isikhathi seflu kathesi sikhathi seflu athizama ukusibili ukuzisiza kakhulu sibili ukuthi kele kube nqabela labo besile lapha laphayana ngokuthi balibona ilizwe lakithi eleZimbabwe ukuthi alimanga kahle lime ngonyaka elilodwa ngendawo yokuthi abanelisi abananto ezigwane ezaneleyo so bezame ngamandla lathi sinya sase-South Africa manje sihlezi ngasezindlini akule lapho esiyakhona ugeza izandla after 30 minutes ma usukuma usithi yangaphi phenduka ugeza izandla ngahambi ifoni yakho kuqedile kaphansi ugeza izandla ngongahambi lutho okwenzayo
sawubonani balandeli Studio 7 kunjani lokhulumayo kuNdlovu mina into engiphethe kabi kakhulu emoyeni wami le ndaba yokuthi kube lo muntu odlalela emsakazweni la umzekelo lo bhuti ade khuluma ethi kuzaba lolulako oluza abantu mabazile siyakucela bhuti ukuthi usihloniphe ungathola isikhathi njalo futhi uma ufisa ukukhuleka khulekela bona labo abantu abagulayo zona lesi sifo esikhona sibhekana nesifo sinqobe lesi sifo esikhona kuqala esifana labo corona abantu sikhuluma into eziserious wena zokuzo uzodlalela lapha kuthi dlalisa imiqondo yabantu ngendlela engayisiyiyo siyakucela futhi ukuthi uhlukane lenkulumo ezifana nazo nalezo asizithandi sisegaye nokuhlupheka sikho ngokuthi njani but kwaloku ukukhuluma sikuthandi kurongo futhi makuphinde ukwenza ngaloko siyakucela lana ngiyacela ukuthi i-record leli idlale londo dayizwe ukuthi lento odlala ngayo asiyithandi
kuhlelo lwenu lwezolo ntambama mhla ka 8 sibe lokumangala okukhulu ngokuzwa ukuthi eBulawayo sokube lo muntu oyedwa osefile mina ngombona isinyathi ngiseBulawayo okuzwisa ubuhlungu kakhulu i-ignorance ekhona kubakhokheli bethu mayelana lalo mkhuhlane ikakhulu uhulumende lengatsha zakhe eziningi ngile themba lokuthi osokwenzakele kukhulu kakhulu idamage esiyenzakele ebantwini bakithi kungalandlela zokuchasa information ebantwini
ngiyabingelela abalaleli kahle kwa-Studio 7 jabula ukuhlanganela ngohlelo lolu i-Studio 7 bako konke nje kusezinhliziyweni zethu singakukhuluma sibonisana sincedisana ngegama lenkosi uJesu inkosi yethu umsindisi ngithi mina ngiphethe ngenhliziyo yami ngilokufisa ukukhona enhliziyweni yami ngalokhu ukuthi njengalokhu esisezindlini nje sivalelwe ngalo mkhuhlane we-corona eze ngifisa ukuthi labo abakhokheli bethu abe belwisa kakhulu ukuthi basifunele le imithi ngayezi ukusiza imiphefumulo yethu kungabi inani lokhu elikhuphuka nje kusiya phambili bengithi ngabe siba lolwazi lokuthi lapho okutholakala khona lo muthi ongasiza thina imiphefumulo yethu bewufumane lowo muthi sazi ukusinda ukuthi lanxa siphumela ezindlini sithole ukuthi siyasindiswa lanxa sivalele ezindlini lapha kanje ngayo ngenxa yalo mkhuhlane labe besiba le mizamo yokuzama ngalokuthi ngabe ngasisindisa kanjani kungabibi njalo phinde sifele ezindlini njalo sivalele ezindlini singaphumeli ngaphandle ukuthi kuswelekale le mithi ukuthi sisindiswe ngayo so ngiyacela kakhulu lokho enkosini yethu ukuthi laba bantu bangabe bakhaliphisa bakhokhele bethu bakhaliphe ezingqondweni ukuthi nxa sivalele kanje abe bebile mizamo yokuthi bafune imithi leyo
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngesikhangele esivela kwelemelika ngamafitshane iziphathamandla zempilakahle zithi idolobho leMichigan yilo eselile nani elikhulu elikhokhela ngokuthelelana kwegcikwane le-coronavirus phambili kule New York kubikwa kubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-2000 ngelanga linye elayizolo kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lokhu kutshengisa ukuba ukumemetheka kwegcikwane leli sokufika emaphethelweni kulelo dolobho kubikwa njalo idolobho le-Washington DC lalo lingabhekana lodubo olufanayo kumalanga amalutshwana alandelayo makalovinda ingoma ethi yona Poco Mania Day sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo inhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasosha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe umongameli Emerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Uhulumende weleSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe phansi kohlelo lokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempela viki elithukele.